Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izindukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe uqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwele ibe ku-150, siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbani umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abakaqali ukulima kathesi uDisemba kusesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapholiseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwa kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo. Kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
But it's a nanzele utano so is kumaguma lo ngoba I registry a department or in ministry of home affairs is non aligned to revenue collection agents. Ayivunyiwe ukukolekta izimali for other developments. So nqangisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena ipassport isifike 150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube uthi yena ipassport the reason yaba khona ngapho, besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizwa ngepassport fee, amodernizwa nge the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharge $150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezibelow ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba bantu. Awusoze ucharge abantu imali njengaleyo uphinde uyoba taxa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu waze Republic but we are supporting ivision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawa. Sithi thina hayi uba munanga kwavele sezama okunyela ibhajethi yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu waze Republic but sithi sisapota abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abase wange abase Bedbury abase Gwanda abangapi ngapi plant imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni so sithi thina konke lokho ukuthi amapolice abaza kuthini hayi kusezandleni zomthetho we expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them to be siyalele. Ngoba thina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya. They told izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni ni engaso designated for traveling
khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo ziziningi kuyini kahle kahle
sithi thina i-passport ukuthi ikwele ibe ku-150 siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150 i-passport actually price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu kaze Republic Party and we are ordering all our members and supporters sympathizers labantu bakumathebeleni wonke bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe ukuvalwe lapha
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obecele liphikisayo elebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebhinga Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu owe-Labour and Social Welfare, umnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-Food Deficit Mitigation Strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wecholojo edalela eParliamente elilunga lebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge
singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise baba Nkomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti esiDisemba usesephelile ngawe ayiwapha amabele angalinywa ngoJanuwari akuna lutho esilukhangelele sikuthole so kumeleki kathesi kube ngamalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi ngoba indlala leyi engasapularelwanga abantu bazaphela ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebeseqhombisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze loko kuthiwa yi-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kusibile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaka ikungakanani okungaba kuqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo engayinjalo sikhangele kuminyaka ozayo engayesona isivulo sakhona siyabe singase sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government ihlingelele masinyane masinyazana engathi zikahulumente ezizimele zodwa yikulapho esikhala khona kakhulu ukuthi lababuyele bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zindakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwambule phela Nkomo kathesi silodukulumangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantu asezintandane ezingaselabanda kobani yiyo abantu abamele lonakekelo laba ukhangele kuhlelise ngoba sekukhokhele kunye kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abalezintandane zikhangelelwe phansi babe lohlelo oluguduzayo phansi lapha kutholakala sibili ukuthi abantu basize ngendaba ebuyayo le. Ngokunjalo izifundo zenkomo seziphelile. Kwala kunje nje esigabeni sethu ngathi nje nangapha etholojo inkomo ziphelile, inkomo bezicuka, inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifundo ezifundayo kusiya phambili le. Abantu bengazi bangancedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende lomhlawumbe engasezizimele zodwa ezanceda ngestock city esithengiswa ngemali ephansi. Kumbe esinye kabona sincedise abaningi ngoba bangenelisi bona ukuthi kwistock city ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi eshele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthi ngisifukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba selike lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho etsholotsho, ungathi amadlelo asehlumile yini lamadamu asengenile amanzi?
Nkomo, okungithokozisayo kancinyane ngikubona ukuthi lapho engikhona kathi sengisetsholotsho namhla ngibona izulu liyana Nkomo ukuthi ngikhangele nje ngihleli ngibona le ndawo engiyo esigabeni setsholotsho lapha ngaphansi kwesigaba sikatatifutate egulu. Ngikhangela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phandle la kuhle sibili kunoko phandle kuthi phandle yakhona nale nkomo masikhangela bezomkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo laba abasiphilela khona kuyakhangela ukuthi engenye umalonto ukusilibazisa nje ngokubonapha kuphela yikokungithusayo kodwa engikubonayo izulu yaqhophekela nje izimela kuhle sokuhlungile sokuluhlaza yabe zifuyo zeneze esakade zisiwa ngithemba ende aliseli kuwa kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo engase kuyikusila kwazo izifuyo singazi mali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi setsholotsho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalele ephalamende ulilunga lebandla leZANU PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo emathuneni emvutsha. Umoyo obele minyaka engamachumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele Joyous Celebrations. Siqoxe lomsakazi u-Ezra Chisas Banda oyintatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Eric Moyo umculo weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa ngonyaka 1982 wakhulela khona bawuntuthu yathunqa obulawayo engumuntu oculaye enkonzweni ezijeneyo zakuntuthu yathunqa obulawayo kwazi kwafika umncintiswano lwaphuma mabona ukuthi hayi abazizwa wabazi ukuthi balelizwe limnandi ukucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba umunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi uyacula wacula ke lapho yayinyaqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola eMelika edlula ke i25,000 emadola eMelika US dollars wathethe inqulo kanjalo ke ay abe South Africa ubaba Lindile Mkhize oyevele sele Joyous Celebration iqembu elicula ke umculo wengoma zokholo igospel music wabe mthatha wathi ngubonile mabona ukuthi ngicela ubuye lapha South Africa wathi hay wena nje umuntu ocula nganga ngicela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration labantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili bale kwaya ikwaya benkulu Eric wayengulowo ke ukhokhela ke ikwaya leyo Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration lawo ayi 18 Joyous Celebration 18 yaba lodumo kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafitshane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration ngumculo ke odume kakhulu undumeke iAfrika yonke lasekhona lepheshe kolwandle idumele liqembu elihamba amazweni amaningi bilihamba la Eric Lisi emazweni amaningi ecula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazi impahla zakhe ezintshintsha lezi eqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu ojanga kakhulu ebegida kakhulu wona manxa behlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakwenza ngoba abantu bengazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele yeye ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba sithuya celebrations yachaya into kune ukuthi bengenzi kakhulu ezakhethu kodwa bechala leqembu lethu ya celebration abantu wakubulawayo bezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele nezolo ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona le South Africa South Africa lapha namhlanje kuseni kwenzwe lokuthi uyayiservice wase siyabekwa emangcwabeni emvuthwa kobulawayo bekukhona abantu emangcwabeni emvuthwa nxa siye Trinity lapha bebekhona namhlanje abantu ke badabukile bebuyile vela ke South Africa njalo lezulu belisina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu ke abantu babuhlungu ingoma zakhe ziyohlala zikhunjulwa ngabantu kodwa abantu uncedo leqembu lakhe le-Joyous Celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric kaseko kodwa abanazelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yikho ngamafitshane u-Eric Moyo lo sizalwane seZimbabwe esibele mnyaka eyi-41
lo ke ngu-Ezra Chisa Sibanda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kwe-2 lanhlanu ababonakale kumabonakude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yiBorder Guards Youth Militia abazakala ngelokuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali ezibhedlela kwalamithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lo khona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngene embusweni wazichaya umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu bezimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethi abantu abakwa sezikhundleni kahle kahle lapha kuthi ukuthi akona democracy eZimbabwe ivoti la futhi alisebenzi lapha abantu beZimbabwe sokumuntu bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngoba bebambane bonke nje kungabi kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane ukuthi bekhiphe uhulumende lokhona bebese bebona ukuthi mase bekhiphe lo uhulumende lokhona bayenza njani sebe negotiate etafuleni manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezulu anzeni uhulumende lokhona iZANU-PF ayiphume empusweni sehlulekile
sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hayi siyabonga bafowethu indaba nje nika zona hayi ake ngihlala edabeni mina ke ngizobuhlungu kakhulu ngala madoda lawa abasupportizana nalo sisinyana lona nayo sengenwe umkhuhlano wobuthakathi emncane kangaka ezondwa ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu ufuna ukuthanda ayibona abantu abayifonyana abeZANU-PF ngenxa yokuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe hayi ya ngaze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu nenhliziyo ezimbi licabanga ulindalezi ukufa yabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana uJoseph Chimama manje uyakhuluma uthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumeni njengakuphi wena Joseph Chimama umuntu uyayisebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra uzothenga ubani ayithenga onelo kuzokhopha kodwa abanye abantu fa bephelela ekhanda becabangela abantu phela kuzoliphelela one day is one day kuzofika isikhathi semsuzofika nani zofaka buhlungu ngiyabona
studio 7 studio 7 ngabe linjani basakaza wathi sibonga umsebenzi olwenza abasakaza sibonga umsebenzi olwenzayo labezindaba right studio 7 lapha kule ndaba engani yangikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amazimbabwe amahle izinanzelele into ekakhulu abantu bakobulawayo ekakhulu abantu bakamthwakazi yabantu besendebeleni nibona into eyenziwa nguChabangu le kahle kahle mangithi ngiyibhekise sakuhle le nto le ngamanye ngala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu ngesidawo hlale edakiwe imisebenzi yakhe ayazini wathengwa ngenxa yendlala ethengwa ngusikoti ngoba thina ekuxabaneni kwaba kwenzayo ngapha ku-Triple C thina besingafuni ukungena kangawo of course lathi besisupporta sibe-Triple C kodwa besingafuni ukusingene kangako kuleyo nto then into esukisi sihlukumeza lapha ukuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezisakalenza kobulawayo abantu besendebeleni ngoba thina into esingayifuniyo kobulawayo into ethiwa yi-ZANU PF asiyifuni into ethiwa yi-ZANU PF kobulawayo kanti esinango uChabangu hambe sasithathela i-ZANU PF yarare zefaka kobulawayo loo Chabangu ngahle kahle kanti ayikho enye imizamo eyenziwa upresidenti uChamisa yena ekhanyela yithule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle iye bantu abalaleyo lani lapho akhe lisize lapho kumbile ngaba nombono ongcono lapho atsha ngalo uChabangu isidawa umuntu othengisa isizwe esikhaya umuntu osithengisela emathebeleni kuzanu pf sikhanyile nje
sabona studio 7 amankhuluma ngelapha ezimbabwe yabona izanu yekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-Triple C ukufanana lokurepa umntwana omncane sithole zimo yena ngabe nje wana wathi wathatha wazibuza ithi wawina ngabe uyalungisa izinto ngendlela hayi kona ukuhlanhla athi uqonda igama hayi esitema zoze sivote ngoba kusincede ukuvota
salibona studio 7 salibona nibasakazi bethu enjani thina siyancenga ndingemphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe shouthi ezimbabwe sizohlala sikhohlwe izanu izibusa lizenzela umathanda nako sezoke zishabanga labo weshme ncube labo tenta ibhithi bathi izanu fanele ibuse anike izanu ipower so hayi kule nto singayenza sokuzosebenza mdala ngozasesilele avele tenta ibhithi labo weshme ncube labo sengishabanga akulalizwa aphela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize i-CC izanu ibuse angazi ke bazothulana ngemva kwalokho hayi nkosi babusise kulokho abakwenzileyo namalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi studio 7 ukuthi ama-SMS ukhetha anjani kodwa sengathi ma ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-CCC thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-CCC lezo vela usasifundi khonapho lowo muntu okhetha ama-SMS siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengoprezidenti wakhona una lo uChamisa wakhona othi ye uThwabangu akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lisho ukuthi angabusa vele kukhona ukubusa ngeqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu studio 7 nawe sicela sibili indaba zakho zibe ngezoqoqo zingabe yilezi ezisekele hlangothi siyabonga
studio 7 mina ngithi izanu yonke nje lama-leaders akhona wonke hhayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hhayi abake bephume asisabadingi noma uprezidenti ethi hhayi uyelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume ke bona abanye ukuthi bazenzana akake nikeze umfana omncane ke vusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavusa amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zanu uphumanini liyafosta phumanini lihambe hambani liyehlala kathi li-retire nini vele ku-retire nini kathi
Studio 7, Studio 7, sanibonani, baphathi bethu, siyalibingelela eminyakeni omutsha, sithi yephi iminyaka omutsha singena kiwo, hawu siyabonga Studio 7, siyangami abe abantu bonke babambana, bonke abantu kukhishizana okuqala, ukuze siqhubeke ngempilo e-right, siqale umnyaka omutsha sibe right, siyangami abe abantu bonke babambana, balwelezana iphume embusweni, iphume emandleni, ukuze sithole ukuphila oku-right.
Ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo Chabango lozithi we-CCC ukuthi ezerikoli abantu abaningi kangaka, isizathu sakhona esiwasisolayo la engwe-party yisiphi ngokokuqala? Ngizobuya endabeni kaMalaki Nkomo lothi yena izanu PF hayi libandlela ibusa elingelamsindo elingelani, ngibe sengibuya kwekamsakha lo webhingalo obuka into engcolileyo eyenzibe yinto enhle oniyingcolile. Ngizwa ngisethuka siyokuinto wakhona kuyamangalisa, hhayi kangisoli, kuya ngokuthi umuntu ubona njani. Kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo, nganokunye bathula ngabakukhulumi ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho, ungakuvezi ebantwini, ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo, abantu babekwazi baza kukhangela njani. Ngiyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa isigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathisele Ukraine kumbe hatshi, kumbe njalo aphathise ele Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazo unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Lezo zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi? Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona, ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe, bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi, mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga, kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga. Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni. Kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uqolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka 2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.